Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 ngomfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayesaba ukuthi konokwana ukuthi abantu babandlululwa ngokuthi wena ukulithi bandla lezepolitiki. Uyathola ukudla nxa ungekho kulelo bandla okuthiwa liyabuza, kawuthola ukudla.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba.
Igazi lifanana lamanzi nje emfuleni. Angizake watsho ukuthi amanzi lawa asenele sibili ukuthi angagcilisa umoya, ngoba ukhuluma ngawo khonapho uyabuthola ukuthi ayaphuma asetshenziswe lapha ubaniyawadonsa and so on.
Inhlanganiso egcina isiphala segazi icela uZulu ukuthi anikeze igazi ukunceda abalakho ukuwelwa zingozi zomgwaqo ngekhefu lekhisimusi. Kuhlelo lwabesifazana sisedolobheni leGwanda lapho esiphatha khona udaba lokusilela kwamanzi kanye lezinye indubo omama abahlangana lazo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, abaningi becela uncedo lokudla kwinhlanganiso ezizimeleyo. UMangoye ulakho ukuqhubeka elala eziko laseminyakeni olandelayo ezigabeni ezigoqela eMathebeleland, lapho ingcweti kwezomkhathi ezithi akusoze kune izulu elaneleyo. Sixhume owake wamela iBulili maWest edalele ePhalamende umnumzana Moses Mzila Ndlovu, yena othi uhulumende kumele adingele uZulu olambayo ukudla ngokuphangisa.
Kumnyaka ophelileyo abantu kabazange bathole lutho esigabeni sakithi seMathebeleland kakhulu nabomasimu. Yikho sisazisimo sekithi ukuthi into indaba yendlala vele iqhubene le ndaba yezombangazi, ukuthi indlala ivele ihlale isetshenziswa ekuthini khona kungaba enjele lesimo sesifuna ukuthi abantu bancedise ngokudla nguhulumende. Njengalokho sesikuza ukuthi uhulumende uthi yena uzancedisa abantu esingakakuboni. Nxa kungenzakala ukuthi kube le ndlala njalo, abantu bayesaba ukuthi khonokhwana ukuthi abantu babandlululwa ngokuthi wena ukulithi bandla lezepolitiki. Uyathola ukudla nxa ungekho kulelo bandla okuthiwa liyabusa, kawuthola ukudla. Kanti-ke sikhangelele ukuthi khona nawo ukuthiwa abantu bakithi bona ababacaba besembusweni bayakunanzelela ukuthi izikhonzi zelizwe kungakhethelekile ukuthi inkolo yabo kwezombangazi ingaphi. Yikho ambona ukuthi isimo selethu singatshintsha ekuthini khona kuyenzakala kube le ndlala, ukuthi umuntu obusayo njengoba sesike sababona izenzo zabo ngaphambilini ukubandlulula abantu ngomhlobo, ngoba into le ikhona njalo ngokuthi bangamalunga ayiphi inhlanganiso.
Intengo yokudla ezitolo lapha uZulu uyayenelisa na?
Angithi bese kutshintshile khonapha seku-government of national unity ukuthi ukudla nezinye izinto ezifunwa ngabantu asukumbeinhlanyelo kuyabe kukhona. Kodwa into esiphica abantu kakhulu kathezi ukuthi ukuswelakala kwemali nje ukuthi umuntu afinyelele lezo zinto kunzima mntakababa. Akulula ukuthi umuntu esemakhaya kumbe even bona abasemadorobheni njengoba nemisebenzi vele ingasekho, ama-factory seyavama, ukuthi umuntu uzakuthi nansiyani isinkwa sikhona esikolo kodwa angenelisi kulokhu, angenelisi ukuyathenga.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake wamela iBulili maWest edalele ePhalamende njalo ngowebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Inhlanganiso egcina isiphala segazi eNational Blood Service Zimbabwe ithi uZulu kumele anikele igazi ukuze ihlale ilegazi elaneleyo elokuphathisa abantu abalakho ukuwelwa zingozi zomgwaqo ngekhefu lekhisimusi. Zande ukuba ziningi ingozi zomgwaqo ngaleli khefu njalo abantu abaningi bavame ukulahlekelwa impilo. sixhume isikhulumeli se-National Blood Service Zimbabwe emathebeleleni umnumzana Sifundo Ngwenya.
Isiphala segazi simi kahle sibili akukabilokhophe njalo silamaqhinga athize vele sisabelesela ukuthi sifuqe kanzima silukuthi sibone ukuthi nxa kusiyabamba lelo thuba lekhisimisi silese sikulungiselele inhlelo zakhona zikhona zihlelekile.
Uyatsho ukuthi iziphala zenu zigcwele okwamanje baba Ngwenya, kodwa kulabo abalesifiso sokupha igazi ongathini kubo?
Emfisi ukutsho ngabunkomo ukuthi sile nkinga eyokuthi igazi lifanana lamanzi nje emfuleni. Angeza ke watsho ukuthi amanzi lawa asenele sibili ukuthi angagcilisa umoya, ngoba ukhuluma ngawo khonapho uyabuthola ukuthi ayaphuma ayasetshenziswa lapha nalapha baniye wadonsa isifizi yanata and so on. So le gazi lalo linjalo ngoba ingozi kayihlaleli njalo kayisoze isazise ukuthi iza sikhathi banjalo nini. Kangakanani-ke thina siyabe sifisa ukuthi umphakathi wazi ukuthi igazi kayi nxa uthe walinikeza namhla kalihlali unompela lilalokhu esithi na yisikhathi sokuthi siyabe liya-expire. Emva kwe-42 days liyaba seli-expire igazi uyabe usinikeze lona njengakusuka kwanamuhla. Kangakanani-ke kwexhathi ngelanga ngelanga libe lichophelela lingena lingena. Ngakho-ke ngiyakhuthaza-ke umphakathi ukuthi langanxa isiphala singabe sisenelisa ukuthi silo lutho kwamanye kungenzakala kusasa kumbe ngemviki ezayo kumbe ngenyanga ezayo kuwe izingozi ezithize, kufuze abantu sihlezi sibinikeza leli gazi ukuze lisilindele iy'ngozi ezingathi zisehlele nangasiphi isikhathi phike kungani.
Ungamkhuthaza ngawaphi amazwi umphakathi ikakhulu abatshayeli ukuze kwenqatshelwe ingozi emgwaqweni lapha?
Abatshayelayo sifisa ukuthi sikwazise ukubana ma uthe uhleli tshayela inkolo yomlilo ohamba ngayo, nakekela omunye ongaphandle ongabe ehamba ngenyawo, nakekela lo omthweleyo kanti-ke le mpilo yakho. Kuye wenelise ukuthi nxa uzahlala esesidrayiveni sakho usufisa ukutshayela, bona ukuthi wena ngokwakho ungumuntu ohleli wazinza njalo le ngqondo yakho ikhaliphele yaloleka ukuthi usuphakathi kohambo, hatshi ukuthi uthathe amanzi amponjwana.
Umnumzana Sifundo Ngwenya, isikhulumeli senhlanganiso egcina iziphala zegazi elizweni iNational Blood Service Zimbabwe. Uhlelo oluphathelane labesifazana lamhlanje usithandekile Mhlanga useGwanda lapho aphatha khona udubo lokusilela kwamanzi kanye lezinye indubo omama abahlangana lazo. Ke ngelifake kancane ezandleni zakhe.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazana e-Women Development Association in Zimbabwe. Sicubungula udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho lokunye okuningi okukhathaza abesifazana.
Omama isikhathi eziningi yibo obabona bezokukha amanzi. Obaba basebevuke baya emsebenzini, ngale emsebenzini yabo amanzi abe ephuma ngumdijana. Omama basala nezimuli amanzi engaphumi, izindlu zingcolile, konke nje kudinga bona omama. Yibo futhi esibabona behamba imimango emide bethwele imigqomo besiyakukha amanzi, okuyimbangela yokuthi ngomnyaka ophelileyo ngoNovemba omama abathathu babanjwa iganyavu egangeni lemayini yeDina besiyakukha amanzi. So njengenhlanganiso emele omama sikubona lokhu kuyikuhlukumeza abantu besifazana abavele behlala behlukumezile isikhathi sonke. Kunganakekile ukuthi isisekelo sombuso siyabananzelela kakhulu ukuthi labo bephakame befane njengabobaba.
Yikuyini njalo kunye lingathi khona kuhlukuluza abesifazana okukhangelane le service delivery leyo?
Kuningi kakhulu okukhanya kuhlukumeza omama okukhangelane le-service delivery. Singananzelela kulezi insuku ngendlela okusweleka ngayo amanzi. Omama ngongamadola okulutshwana bakuthola bethengisa, bahamba beyethenga lokho esikubiza sithi ngamaphampazi, bese beswela indawo yokulahlela ngoba bengaze befake kule amagabha ukulahlela izibi ikhansili kayithwali amagabha lawo kuphinde kube futhi yindaba ekhoza imikhuhlane ekhangela ukuthi omama sokumele behlale bephathekile nanzelela ukuthi indawo ihlanzekile bedobha bebamba langezandla zabo besela ukuthi bengayenza kanjani ukuthi ikhansili ize inanzelele ukuthi kumele bebuye bezosusa lezi zibi. Njalo sinanzelela ukuthi omama njengoba sikunanzelela ukuthi umumo welizwe ngezomkhonomi umi kanjani, omama abasenelisi ukwenza izingadi ukuthi bethengise imibhida eyiyo esingaba yindikimba yokuthola imali womuntu wesifazane ukuthi laye ayenelise ukuhambisa abantu abakhe esikolo. Njengoba sikunanzelela ukuthi imizi eminingi seyafana inakekelwa ngomama, obaba sebengekho kude baya eSouth Africa ukuyadinga imisebenzi, abanye sebengabasishiyayo.
Ngaphandle kohlupho oluphathelane lamanzi lakho konke nje okwenzakala khona apha edolobheni leGwane, kuyini okunye okwenziwa inhlanganiso yenu ukuthi lilwele amalungelo abesifazane?
Silakho kakhulu ukwenza imihlangano. Imihlangano le siyabe sikhuthaza kakhulu omama ukuthi behlangane nababantu abababusayo, okhansila, o-MP njalo labosenetha, bebuze ngenhlupho lezi abahlangana nazo esikubiza ngesilungu sithi bafuna i-accountability. Njalo siyenza futhi imihlangano esiyibiza sithi ngama-training workshops, lapho esizama khona ukuthi umuntu wesifazana ananzelele ukuthi laye amandla ulawo okusukuma azimele afune ilungelo lakhe. Njalo umuntu ongumama azikhulumele, esikubiza sithi i-voice up, just a women talk show. Sikhuluma nje sizaba nayo eyinye esizabe silayo endaweni ye-Red Cross, lapho esibiza khona omama abalenhlupho lendaba ye-accommodation ku-Ward 4, esithi bebuye bezokhulumisana lo-councillor kanye-ke lo-MP wesiqindi ukuthi atho ukuthi kanti lezo zindlu ezamele zilungiswe ziphele, kanti indaba zingasapheli, sebelala kanzima. Abanye abantwana sebeze beyakhele izindlu ngamaseyili, balala phansi okuduzane lebhawa, okutshengisa ukuthi kanye abantu laba abasuka ebhawa balakho ukudlula bebadengula besuka ebhawa.
Likhangela abesifazana beGwanda kuphela?
Sikhangele abesifazana ilizwe lonke. Into engingayitho yikuthi okwakathesi sisakhangele kakhulu eGwanda, sinanzelela indleko esilayo. Kodwa-ke kulamanye ama-organization akhangele ngabomama esisebenzelana nawo akobulawayo namanye aseHarare, okutshengisa ukuthi ngalokho ama-interest e-organization akhona indawana zonke. So omama bonke abakobulawayo, abasesigodini, abase-Plumtree nabase-Insizwa sibamele ngaleyo ndlela. Ngoba-ke ihhofisi yethu ivulekile, bonke abafika e-Plumtree bayafika ehhofisini bethola ulwazi, bethola lokungamabhukwana le-newsletter ye-organization ukuzabancedisa ukuthi bebekwazi ngezinto ezenzakalayo, okutshengisa ukuthi ekuqineni bazabona ngalihle lizwe.
Isibongile kakhulu ukuxoxa la. Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yebona amalungelo abesifazana eye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokusethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazana. Tiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka izaba ngembi kakhulu, nanku inkulungwane lenkulungwane zabantu zilahlekelwe imisebenzi, kanti njalo lamagesi lawo setshona engekho ilanga lonke. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosazana Christine Ndlovu.
iChristmas yalonyaka ngibona ingane izabe iyimbi abantwana labadala kanye sisoze sithokoze sikhangele abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi kathesi izikolo zivuliwe abantu bayehluleka ukuthi bebhadale labantwana izikolo bayaxoshwa angiboni ukuthi iChristmas yenayenelisa ukuthi beyithokoze besehluleka ukuthi behambise abantwana esikolo beyenelisa ukuthi bethole imali angiboni njalo ngikhangele amagesi ngendlela ahamba ngakhona hhayi abantu abasezebesi bethokoze khalisa ngani amaradio abo kunela magesi.
Yeba kithi ngamanye amazwi ubona kusiba le khisimusi eyadlalelwa komnyama ubambile.
Ikhisimusi yale nyaka iyadlalelwa komnyama ubambile ngoba ayimali ayikho. Ngiyakhangela izihlobo zisisiza izihlobo ezivela kubogoli. Zivela kubogoli umkhonomi wethu eZimbabwe ngani uyile le randi lapha lizabuya livela egoli libuya litshintshwa. Angiboni siyenelisa ukuthi sigade lezimuli kulabo abafuna ukuya emakhaya. Angiboni uphumelele ukuthi bezakwenelisa ukuthi litshintshwe lelo randi ngendlela eliye ngakhona. Abantu begade amabhasi siye emakhaya sithenge ogrosari yemuli sithokoze. Hhayi kungana kusuke kufike ku-extent yokuthokoza ngoba imali ziyabe zingayeneli ikhanya zizasilela.
Wena kuyini okuqoqileyo?
Hayi okwale minyaka okokuthi kuthiwa ngathi kule nto engiqoqileyo ikhisimusi hhayi kuyehlule kwaminye iminyaka ngiyake ngithi kuqala ujanuwari kuyafika udisemba ngeke kule nto engingayihlanganisa endlini ukuthi mbengingathengi into enje ngayifaka endlini akwale minyaka kwehlule.
Unkosazana Christine Ndlovu yisakhamuzi sakoBulawayo. Kwezemidlalo lamhlanje umqondisi wenhlanganiso yezifa umnumzana Cuthbert Dube seze wathiya umsebenzi. UDube wazise ngalokhu izolo kodwa uthi uzasuka esikhundleni ngompalakazi lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lokudinga umkhokheli walinhlanganiso. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sezifa umnumzana Xolisani Gwesela.
Asinike yona ubaba uDube uthe yena uzefuna ukushiya umsebenzi kodwa ufuna ukuthi into zihambe kuhle lapha ezifa ngakho ufuna ukushiya umsebenzi laka-5 Mpalakazi 2015 lapho okuzaba lamanye ama-elections opresident omutsha.
Uthi kuyini okumenze wachiya-ke lo msebenzi nxa ekhuluma kugwalo lwakhe lolo alulobileyo?
Enyangeni eziningi ubesehlangane nosupho lokuthi ubechothozwa nguZulu labanye bakade sebenza lapho ngakho ubone kuyimfanelo ukuthi ngalesi sikhathi achiye umsebenzi owa ngumongameli ezifa.
Umnumzana Xolisani Gwesela yisikhulumeli senhlanganiso yezifa. Ziyamluma umfana wecholocho egqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo busuku obuhle.
You have been listening listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.